So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uTanono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo omhlazi ku 11 Mpandula 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kambe ukubuyiselwa esikhundleni sokuba ngumsekeli kamongameli welizwe kukamnumzana Thembo Mohadi kungakuveza ukuba uhulumende esilayo ngonjani.
Kodwa uhulumende uqonda ukuhudu labonabo abalamacala aziwayo asegcekeni.
Ukuchayelwa ihlombe umongameli Emmerson Mnangagwa ngokunqoba kukhetho okwenziwe ngunobhala jikelele womanyani wamazwe womhlaba United Nations kuthiya abanye bedanile.
Lokho kungabe kushiwe nginobhala umhlaba uhlangene akusho ukuthi kumele kube yinto osokungasetshenzelwa phezu kwayo.
Abanye bathi udlakela oluqhamuke izolo enkundleni yeBarber Fields kobulawayo obekudlala khona iqembu leHighlanders leDynamos lukhomba inzondo esemphakathini ngokhetho olusanda kwedlula.
Yikho ngizwa-ke ingoma ihlatshelwa-ke ngabalandeli beHighlanders ingoma ihlatshelwa abalandeli beDynamos. Kuyabe kuyizingoma-ke ezitshengisela-ke imihlobo yabantu okutshengisela ukuthi hhayi imidlalo leyi-ke kuba yimpi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kambe ukubuyiselwa esikhundleni sokuba ngumsekeli kamongameli welizwe kukamnumzana Thembo Mohadi kungakuveza ukuba uhulumende esilaye ngonjani. UMohadi owazisukela esikhundleni lesinyakenye ngemva kokuvela kwembiko ethi wayesiya emacansini lamakhosikazi amanye amadoda usephendukile usenguye omunye wabasekeli bakamongameli. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele locubungula izombusazwe umnumzana Thandeko Zintimkandla.
Ngibone ngathi nje kakulani la yena uMohadi njengomuntu, kodwa-ke ngibona kuyikukhomba indlela izinto ezenziwa ngayo kuZANU-PF. Uba nje isibonelo sokuthi iZANU-PF libandla elinjani. Abantu basakhumbula mhlophe ukuthi kanti vele uphenduka nje wayevele njengoba wayekhona kwakutheni. Izigigaba lezo esasizizwa zaphela zaphetha njani. Lesikhathi sakhona sesesifitshane. Aluba ngombono wami lokhu engathi ngesilungu yi-system yenza kuhle, bekuzadingwa omunye nxa kuyikuthi lokho kusafuneka ukuthi umsekeli kamongameli avele kuzaphu endala. Bakhona, basasekhona, baphila abanye singabaqamba la ngamagama ababengathatha leso sikhundla. Kodwa-ke uthethe umuntu yebo waziphumela njalo laye yawa kumsenzi kutsho ukuthi wayekubona ukuthi okuyinto lokhu engxenye kuyamthinta sibili kakhulu, wasesithi hayi ngcono ake aphume achawe ngumoya. Ngakho ukubuya kwakhe kayisikho njengoba ngisitsho ukuthi nguye isiqu sakhe uMohadi. Yena lokhokhela indlela emlethe njalo lapha emsebenzini onalowo. Ngibona indaba ikuye, kakhathali ngala ndaba ukuthi kutheni. Enxa kukhona la akwazi ukuthi angala uyawala ngaliphi wini okunye akwazi kube sekuthiwa walelani lo nembeza wafa kudala.
Manje nxa ukhangele amazwe angomakhelwane kumbe umhlaba wonke jikelele engaluthatha njani udaba lokubuyela esikhundleni sikamnumzana Mohadi?
Umbono wami uthi nxa laba bacubungula izindaba kubomakhelwane lamanye amazwe sibuyisela umuntu waba nendaba ezinjengalezo ayelazo, ngabona bama ngala sibila ukuthi kanti sivele singabantu abanjani. Angithi nxa sekuthiwe kwakhethwa nxa kuyikuthi asithi ukhethwa ngabe luhambe kuthi, angithi lalabana ababevele besehluleka kuhulumende odluleyo njengoba kuyinto yinye, angithi bebezabekwe eceleni kungena abanye abazancedisa ukuthi uhulumende lomtsha aqhubeke nge-page elitsha ngekhasi elitsha lokubusa. Bayazibuza ngabona labo ukuthi kuleli lizwe leZimbabwe kwenzakalani, abantu bangenza lokho abakwenzileyo babe eceleni baphunyuzwe nxathi bengathi sebephumule kumbe kuyabe sokucatshangwa ukuthi abantu sebekhohliwe babukiselwe njalo. Isibonelo nangu lumama wabanja lesaka legolide AOR Tambo International Airport eSouth Africa. Kwaba indaba mlonyeni yakhulunywa kodwa ekugcineni ucina nje vele zihambela ingathi kakulalo. Nangu lalo umama okuthiwa Mfumira kwathiwa ulecala lokweba izimali landani ngabona ngumminister we-labor nxangaphambani usebuyeni usengusenate. Izinto zonke lezi abantu bazikhangela ukuthi kathi vele sibuswa ngabantu abanjani. Bakhona abantu yebo kakho ngelasici kodwa bakhona abangcono abangazelwa lutho kodwa luhulumende uqonda ukuhudu labo nabo abalamacala aziwayo asegcekeni.
Hello ke ngumnumzana Thandeko Zintimkandla ocubungula izombusazwe. Ukuchayelwa ihlombe umongameli Emmerson Mnangagwa ngokunqoba kukhetho okwenziwe nguNobhala Jikelele womanyano wamazwe omhlaba United Nations kuthiye abanye bedanile ngesikhathi abanye belokhe bethembe ukuthi inhlanganiso zamazwe omhlaba zizangenela kudaba lwempumela yokhetho lweZimbabwe. UNobhala Jikelele wenhlanganiso United Nations umnumzana Antonio Guterres uchayele ihlombe uMnangagwa esithi ekhuthaze ukuthi akhethe abesifazane kuhulumende wakhe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Zenzo Nkomo.
Angikholwa ukuthi lokho sekungathena abantu beZimbabwe amandla okuthi balwele ekuthenini ukhetho kade lungakhululekanga. Ngicabanga ukuthi lowo mzabalazo wokuthi kube khona ukuxoxisana phakathi kwamaqembu lamabili okuyizano PF ne-CCC kusadingeka ngaphandle kokuthi mhlawumbe uNobhala we-United Nations usetheni ngoba kumele sinanzelele futhi ukuthi i-United Nations ayingeni ekuthenini ilizwe nelizwe lomhlaba lona liya belithini ngokunye likubonayo kwenzeka kwelinye ilizwe. Ngoba uma sithatha izinhlangano ebekade ziqaphe ukhetho beziningi okumangalisayo. Lezo nhlangano ziye zayo bika emakhaya la ebezivela khona ukuthi ziboneni ukhetho luhambe njani. Amazwe omhlaba amaningi la ekhona siyakwazi ukuthi alandela lokhu izinhlangano zabo akade bezithuma ukuthi zizoqapha ukhetho ukuthi zifike zabika ukuthini. Okunengike okuvelileyo kuzofika la sikhona ukuthi inhlangano eziningi ziye zashicilela ukuthi ukhetho kade kungasilo khetho olukhululekileyo olulandela intando yeningi. So lokho kukodwa lokho kungabe kushiwe nguNobhala umhlaba uhlangene akusho ukuthi kumele kube yinto osokungasetshenzelwa phezukwayo ukuthi ingxoxo ezingadala ukuthi kube khona ukhetho oluzaqala phansi noma kube khona uhulumeni obumbano akusho ukuthi lezo ngoba kumele zingabe saqhubeka. Ngoba laba amazwe uma ethi kumongameli lono sezigcobile asikuthathi njengomongameli okhethwe ngabantu ngokukhululeka kwabantu beZimbabwe. Ayizukukunqanda lokhu United Nations, ayizukukuvimba lokhu, ayizukuwatshintsha amazwe ukuthi abe nobudlelwano ebe wona engafuni ukuthi abe nobudlelwano. Ngiyacabanga ukuthi lokho uma ngabe kukuthi iZANU-PF ingelakho ukwamukela ukufikeleka emazweni omhlaba amaningi mhlawumbe adingwa izwe leZimbabwe ukuthi ezotshala izimali adingwa iZimbabwe ukuthi kube khona ubudlelwano ukuze umnotho weZimbabwe uthuthuke kuzayiphoqa vele izano PF ukuthi iye ezingxoxweni neTRIPC kuyoxoxiswana kubonakale ukuthi kuyiwa njani phambili ngoba okuzoba khona ukuthi ukulawuleka kwelizwe kuyabe kungasekholula ukudicileleka komnotho phansi kuzobe lokho kuqhubeka kusiya phambili lokho okuzoletha incindezelo enkulu kuhulumeni wezano PF ukuthi abone kufanele futhi ukuthi into engasiza ilizwe ukuthi kube khona uxoxisana uxoxisana lokho yikho okuzozala okungase kwenzeke siya phambili ukuthi kungaba nokhetho olutsha noma kungaba nokhulumeni wobumbano.
Hello ke ngumnumzana Zenzo Nkomo ocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwobulawayo. Abanye bathi udlakela oluqhamuke izolo enkundleni ye Barbara Fields kobulawayo obekudlala khona iqembu le Highlanders le Dynamos lukhomba inzondo esemphakathini ngenxa yempumela yokhetho lusanda kwedlulwa edlula ephikiswa ngabanye. Abalandeli beqembu le Highlanders basole uNompembe abathi bekumele anqume ukuba iqembu labo liphiwe umbekwa ipenalty kodwa yena wala. Imidlalo yamaqembu omabili la yandise ukuletha ukufuthelana. Kodwa abanye ngabathi ngabe abalandeli beHighlanders besebenzise ulaka abalutshengise izolo ukulungisa izombusazwe ngabe kuyalunga. Sixoxe lolandela izomdlalo umnumzana Edwin Dlovu ongukhansela njalo wedolobha lakobulawayo othi indlela amapholisa agijinyiswe ngayo itshengisa ukuba abantu bengabambana bengafeza izifiso zabo.
Kuyatshengisela ukuthi ke uZulu weZimbabwe ma angamanyana iloba yini afisa ukuthi ayenze iyenzeka. Okuqakathekileyo ukuthi uZulu amanyane. Nxa uZulu emanyene kuyasebenzeka konke afika kufisayo akuba lula kakhulu. Kodwa ke nxa uZulu engamanyananga akula nto angayenza. Yikho kufana ke lo mnyaba wenkuni ezibambeneyo kumbe ngithi umthanyelo. Umthanyelo awungeke uqamule nxa unjalo utshani bubambe. Kodwa kutshani ngabukhipha munye ngabunye yena lisa ukuthi ubuqamule. Yikho kwenzakala eBarbara Fields Stadium kutshengisele sibili obala ukuthi hatshi uZulu weZimbabwe angamanyana ulakho ukuthi anqobe ulakho ukuthi afeze izifiso ayabe lazo.
Bakhona njalo abathi bona okwenzakale eBarbara Fields yikuzonda kwabantu abazonde ngenxa yokhetho indlela impumela ehambe ngayo sebebona sokufana lalokhu okwenzakalayo enkundleni yomdlalo wenguqu. Ukubona njani nalokhu
mdlalo wenguqu phakathi kwamaqembu athi Highlanders le Dynamos awubi ngumdlalo wenguqu kodwa ke kuba ke ngezepolitika. Yikho lapho ke abalandeli beHighlanders abantu bemathebheleland abantu bakobulawayo abayabe cabanga umbhuqazwe lapho abantu bakulo mhlubo lwelizwe ababulawa khona ngesikhathi senesane sisaziyo esegugurawundi. Yikho lapho abantu abatshengisela khona inzondo yabo lokungathandi kwabo ukuncindezelwa abantu abavela kulo mhlubulo. IHighlanders ingadliwa yiCapes United, iHighlanders ingadliwa yiManica Diamonds asozithole kulo dlame, kodwa iHighlanders ingadliwa yiDynamos abakuthathi njengomdlalo lwenguqu kodwa bakuthatha njengokuthi banqotshwe yisitha. Yikho sinanzelela ke sibona kusuka kube lo dlame khona. Unompembe laye usuke ke waphambanisa kakhulu wangani ke ufeva ke iqembu leDynamos. Kubalandeli ke beBhoso ke kuyabe kukhanya kuyikuthi ubuntu babo yibo sobuhlukunezekiwe, ubuntu babo yibo sobudiliziwe, akusiwo nguqu kuphela, kuningi okuyabe kusenzakala. kuphuma kukhetho olutshontshiweyo kwabanye abalandeli benguqu abalandeli be-Highlanders kuyabe sokuyisikhathi sokutshengisela ukuzonda khona lokungahlaliseki lokungazwisisi lokungathakazeleli okwenzakalayo ngesikhathi sokhetho. Yikho konke lokho bakutshengisa-ke kumdlalo wenguquke kakhulu nxa iqembu le-Highlanders linqotshiwe. Yikho sikubona kusenzakala lamhlanje akumangalisi. Umdlalo we-Highlanders le-Dynamos awube umdlalo wenguqu kodwa-ke kuba ngezopolitiki ngezepolitika njalo kuphinde kube ngezemihlobo. Yikho ngezwa-ke ingoma ezihlatshelwa-ke ngabalandeli be-Highlanders ingoma ezihlatshelwa abalandeli be-Dynamos kuyabe kuyizingoma-ke ezitshengisela-ke imihlobo yabantu kuthuka imihlobo yabantu okutshengisela ukuthi hhayi imidlalo leyi-ke kuba yimpi akusomdlalo wenguqu. Yikho-ke kobulawayo kabalandeli be-Highlanders ngowabombono la ukucabanga kwabo iqembu laba kumelanga linqotshwe lapha ekhaya, ikanti labe-Dynamos ngokufanayo elaba iqembu laba kumelanga linqotshwe-ke i-Highlanders linganqotshwa yi-Cape United linganqotshwa yiloba yiliphi iqembu mbochicken ini kakubi lo dlame.
Hello ke ngumnumzana Edwin Ndlovu olandela ezemdlalo wenguqu obexoxa icingweni le Studio 7 ekwabulawayo. Umongameli Emerson Mnangagwa usenqume ukuba owake waba ngumeya wedolobho lakwabulawayo umnumzana Joshua Teke Malinga kumele aphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe i-National Hero. UMalinga ubulewe ngumkhuhlane wemvukuzane ngolwesihlanu ebusuku ele minyaka yokuzalwa engamathuma ayisikhombisa lasithuba munwemunye 79. Ube ngumcebisi kamongameli ledale lekhabhinethi. Kundaba zabagogekileyo abebandla le-CCC bethule amazwi enduduzo kumndeni kamuyi ngesizwe amazwi esiwathunyelwe isiphathamandla sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Ibandla le-CCC likhala lemuli ka-Dr. Malinga kwaba yimeya wakobulawayo njalo nguye wasebenza gadalala ukuthi abantu abaphila lobugoga bananzelelwe kwaze kwafoma i-Council of the Disabled. Ngubaba edelozelo elobubelo ezwisisisa ngempilo yabantu jikelele kodwa ngabantu abakhubazekileyo. Thina lo babu uChamisa lebandla le-CCC sikhala lemuli yakomalinga lemuli yakobulawayo lesizwe sonke jikelele eseZimbabwe ukuthi silahlekelwe ngubaba ede ephezu kwe-political persuasion. Mina engikhulumayo uMagalela sisebenze sonke kukomiti ye-COPAC inyanga ezintathu sicubungula sisebenza labantu beZimbabwe saze sabhala i-constitution lapho esananza khona ukuthi abantu abaphila lobugoga ngabantu abafanana labanye abantu abafuni i-discrimination ngitsho laleyo kuthiwa yi-affirmative discrimination bafanele ukuthi baphile impilo ephilwa ngabantu bonke jikelele. Ngalokho sithi lala ngokuthula mfo kaMalinga uliqhawe lesizwe noma bezakwenza iqhawe elithile kodwa ukuphila kwakho wazikhethela ukuba iqhawe ngoba usebenzile uhlakulile wathintitha. Namhla sine-constitution ekhuluma ngokunanzelelwa ngobunono kwabantu abaphila nge-disability. Siyabonga abakomalinga abasiphiqhawe, siyabonga lemuli yakomalinga etisiqinele iqhawe lethu. Siyathi sidilala ngokuthula iqhawe lifa ngobuqhawe kwalo.
Hello ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda isiphathamandla sebandla le-CCC. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Isiphepha
iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi kulenhlanganiso evzivimbe imizamo yamanye amazwe awesadak kade efuna ukuthi kwenziwe umhlangano wesiphangiphangi phezu kodaba lwempumela yokhetho lweZimbabwe. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi inkokheli yebandla leZANU-PF edabuka esigabeni seMatabeleland South ihlangane lomongameli Emmerson Mnangagwa ngomgqibelo eHarare bamtshayela ihlombe. Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salbonani ku Studio 7. Basakazi wethu siyabonga ukusinikeza izindaba ngolimi lwesiNdebele. Siyabuza lapho ukuthi so into le ivele yayitelwa nje ekamnankakwa nje wahlala nje kanjalo. Ezithina kusiphathi kahle abanye sithole kanzima emazweni lapha.
Siyabingelela Studio 7, siyabonga. Hayi, ithemba likhona masizwa bekhuluma obaba omagalela amafasibanda. Ngoba hayi bakhuluma bafowethu, bakhuluma kahle kakhulu, bayizwakala futhi nomuntu okhulu ukuthi bathi imfumba ungayiboni sisitha sakho. Ikhulumile i-African Union konke lamasadik ukuthi ukhetho lweZimbabwe alukho, akuna president, akulabani. Siyabonga kakhulu ithemba lathi sahlala sina kuze kulungile izwini lakithi, ngoba vele one days one day kuzoluphela. Laba bazikhulumela nje laba bezani, ngoba babamba izinto zonke ngenkani, bacabanga ukuthi manje sezizinto kumele kwenziwe ngenkani, kodwa umhlaba ukhangele ubhekile. And lesi sikhathi samanje ukuqilibezela kwabakwenze ngokuthutha, ngoba wonke umuntu babonile ukuthi bazama ukuqilibezela besebenzisa izeki. Siyabonga kakhulu isadik nathi bangamanathi kuze kuse walapha sisemnyameni ngaphansi kwesandla seZANU-PF. Siyabonga.
Mbingelele enkundleni. Hayi, basakazi, ipolitics yaba ngenye into ekwazi ipolitics yata abantu behleli bezwana, kodwa kungene ipolitics iyenze abantu begcine bengasazwani. Siyezwa kulamalanga njengoba abantu bebefungiswa lapha, abanye bengamakhansela, abanye bengamamemba sephalamende. Isimanga yikuthi sizwa omama ma bekhuluma bethi bayajabula labo bangenile, mhlawumbe ukuba yikhansela kumbe ukuba yimember of parliament, kodwa ebese sithi yena ulande ukuyamela omama. Kuyadanisa khona lokhu ukuthi umuntu ma ekhethwa esikhundleni ebese sithi yena ulande ukuyamela uhlangothi oluthile. Manje obaba ke bona bayamelwa ngubani? Ngoba uma ngempela sizasebenza ngendaba yokuthi umuntu ongumama engakhethwa ukuthi ebe lesikhundla esithile kupolitics ungenele ukuzomela omama, manje kusho ukuthi liphela nabo baba labo kuyafanele ukuthi bengangena ezikhundleni bemela obaba, kambe kuyabe kuyisizwe esinjani? Mina ngicabanga ukuthi abantu uma bengena kwezepolitics bangenela ukumela abantu, hayi ukumela umuntu othile. Ngicabanga ukuthi yipolitics embi ekuxabanisa abantu, edivide abantu. Abantu abakha bangabafana uthini ngabo? Kusho ukuthi abantu abakha bangabafana kabafiseli impilo enhle, ngoba yena ukhetha ukuthi uzomela omama labantwana abangamantombazana. Asike sibe nepolitics ecacileyo eyemukela wonke umuntu ukuze sibe lokuthula, sihlalisaneni kahle emhlabeni. Yindlela engibona ngayo mina.
Linjani Mashabezulu, linjani Mashabezulu? Sicela uncedo lapha emahajula bakwethu. Abantu kuthiwa ngenxa yokuthi sivotele i-CCC bathi bona kungcono basifakele amanzi eledoti. Kuphuma idoti yona ngokwayo eyetoilet phakathi, kuphuma amaphisi lapha emahajula phakathi empompini straight, kuphuma amaphisi edoti empompini yokunatha. Kuthiwa ngoba livotele i-CCC. Yinto enkwesinceda sisela manzi lapha, amanzi angikhona ayi amaphisi aphumayo aphuma ngapha amaphisi phakathi kwempompi encane. Hayi, ncedani bawo.
Studio 7 inhle, Studio 7 inhle. Siyabonga kakhulu kakhulu ukuthi libe lisicebise lapho senza amaphutha khona. Siyakubonga lokho kakhulu. Ithini ngaqedwe isikhathi, ngilesicelo kubalaleli beStudio 7, kubalaleli bonke likhona, cela ukuthi lingaluzi ithemba masinyane ukukhiphizana somsebenzi olula. Lingaluzi ithemba lapho singani selikhuluma ngamagama abuhlungu ngopresident wethu Letsheng Chamisa. Hayi, izanu kayisiyo ukuthi ichiphile ehlulo Joshua Onkomo ngehlulo olokuzeni olokhu lonke labo ojankirayi. Ayisiyo party pumalula, kodwa asizinikeni ithemba lokuthi simncediseni umntwana ngemthandazo. Akukapheli okuyinto lokhu, kusesendleleni enkulu silapho kuyakhona. Ngizwa abanye sebehleba lathi ithemba siyokhuluma kubi, kasakhulumi sethu ule ye ngani wakambe koti haye ngavela e koti olokhu malaka bengajaja kuphela sokuhle kwaphela kusela futhi uright nqa yangange koti elwisane lakho before koti ongavela kuse koti ujajwe sokuphelile siyabonga stoko zamlonke nje ake sizinikeni ithemba ake sizinikeni ithemba imbono siyakwazi imnengi siyabona siboni ngasolinye siyahamba sihambe ngonyawo olulodwa siyezwa sizwa ukufana nayo sicela sibekezeleni nisimbekezeleni umntwana simfake emthandazweni kuphela nyabona
sanibona sanibona uChris Gandhi ingadi Studio 7 nasiphilile siphilile sasajabule thina maNdebele sasajabule usiku lethu lezakaleyo siku lethu ukhumbule inkosi yethu mzili kasomashuba siyabule kakhulu wasomzula zizozibambanisakakwento iwadi kanti namhlanje bambene ledade befuna ukusiphuca yona hhayi zibuyele emasisweni zibuyele emasisweni zaqhubeka sephambili yabo
Studio 7 siyabingelela emsakazweni siyabonga kuyadumaza kakhulu ukubona abantu bakithi bezimbabwe behlupheka kangaka ungala lapho abazakukhalela khona babazabhekela khona ngoba babesuka le khaya ezimbabwe abaningi bangene ebotswana abaningi bangene esouth africa kodwa la abasesouth africa bona bahlangabezana nempilo yazithutha ngoba igovernment ye-ANC ayilaqiniso iyababona ukuthi usiza olubasusekwela kibo kuyini kodwa bajika babuyele bayawotha umlilo wodwa lezigebenga zeZANU-PF lezi zizwe zisusa abantu ngenkani bebaleka bebalekiswa ukuswela amathuba omsebenzi abanye befonyelwa amacala bengabafuna ukubulawa abanye bakhona sebebulewa abazali labafo basala bazintandane kodwa uma befika lapha igovernment yona le khona e-ANC yabo Ramaphosa iyabajikela ibuya futhi ikampeni ngabo kuma-election ithi abantu baseZimbabwe bathatha imisebenzi befaka inzondo kubantu babo ukuthi babajikele bebachisa everyday abantu Zimbabwe chiswa ngabantu babo Ramaphosa lana former lama operation abangapheliyo bebabopha every day befoka ngama operation dudula ama Africa bona Ramaphosa beqeda bejike beyogcoka umnangako nguye oqale inkingo kodwa amaZimbabwe baleke buya la esezintandane amanye engasebenzi imsebenzi ingekho ngoba emhlubulweni maNdebeleni abantu bakhona bacindezelwa ngumnangako since 1980 kodwa the same ANC government ikushaya indifa lokho kubuhlungu kakhulu uthola umuzimo obunje umZimbabwe obukhandwa amasibomo kanje angazi ukuthi abantu abangama president laba abafakwa abazifaka ngenkani ukuthi kuze kube nini sabo
basakaze be studio 7 ngiyabonga kakhulu ukuthi lingithumele izindaba ngizwe lami okwenzekayo ekhaya mina ngumahubo mahlaba nilapha eJohannesburg ngihlala eCosmos City fisa ukuthi kuqhubeke ngokuthula kunje noma sokukhitshwa ama results nale impumelelo ezaphuma abantu bengaxokozeli abantu benga ngabe lo msindo ungabe lokulahleka kwemphefumulo yabantu okudinga ukulungiswa kulungiswa ngokuthula kungela kulimazana kungela kulimala kwempatho isifiso sami lo mthandazo wami sidubekile kakhulu isizwe sakithi seZimbabwe akumelanga siphinde futhi abantu siba ngama elections akulungiswe ngendlela yomthetho indlela eqondileyo kungala kuchitheka isifiso sami lo mthandazo wami ngiyabonga
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, inkosi uMohammed wakwele Morocco usebonge amazwe ambalwa aphathise ilizwe lakhe kulandela ukuzamazama komhlaba okudilize izakhiwo kwabulala abantu abayinkulungwane ezimbili 2100. Kwelunye udaba lanxa umnotho welemelika uqhubeka utshengisa ukuthi inhlelo zikamongameli Joe Biden ziyasebenza, ucwaningo olusanda kwethulwa lukhomba ukuba iningi kalithembi uBiden kwezenotho. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lo mnumzana Tim Moringai.
Umnotho welizwe leAmerica ngathiwa uba uBiden hawo udonsa ngefalasi sibili ngoba sibona ukuthi i-economy e-America has grown in leaps and bounds. But ngibona ngathiwa ama-Democrats abakwanisi ukubuya befake emaphepheni la ku-internet ukuthi izinto abaziyenzileyo mbeni bamelele ukuthi kuqalise ukukhankaswa kwe-next year ukuthi babuye lezikhundleni zabo zombusazo we-America. So hayi ngiyabona ukuthi i-economy umnotho ngabo uhlala uhamba njalo until next year. Hayi ngibona ngantho uBiden bazambisela despite the fact yekuthi but his age, he's old. Unganto, he's a steady hand on the plow.
Alo ke ngumnumzana Tim Moringai esigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Ngambe ukubuyiselwa esikhundleni sokuba ngumsekeli kamongameli welizwe kuka mnumzana Kembo Mohadi kuveza ukuba uhulumende esilaye ngonjani. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.